kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Kweze kuseni namuhla.
Ungakhangela abantu bemadebhele lezi into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo emahhovisi nona labo uma bebhala babhala izisele ezingayisizo ngoba bengobolimithiwe.
Umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emahhofisini kamsitheli eLupane.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame, kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ukuthi ugatsha lwamajele lwehluleke ukusa izibotshwa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oweMathebeleland Collective ukhala ngokuthi kulezisebenzi zikamsitheli ezikhuluma isiNdebele esezisusiwe ehofisini yeLupane kwathi endaweni yazo kwafakwa abangenelisiyo ukukhuluma lolu limi. Lumanyano osuke wakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngodaba lekukurawundi uthi lokhu kuzabangela ukuthi kulontshwe izipele ezingaqondanga zamagama abantu kuma birth certificates lasezithupheni. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abasuswe eLupane babikwa bethwaliswe nzima ngemva kokuveza inkohlakalo ebisenzakala emahhofisini la lapho abafuna ama-passports ababefumbathisa khona izisebenzi ukuze bawathole ngesiphangiphangi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leMathebeleland Collective uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongwenhlanganiso njalo ye-ibheju likaZulu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto enje ukususa abantu ikakhulu abohlobothize ubase kupheriseri ubusuthatha abantu abangaphandle obalede kusenta ikakhulu ungakhangela abantu bemathebhelele into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo ukubana bebe yibo abasebenza emahhovisi nona labo uma bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithize.
Manje khona okwenzakalayo kuyini kahle kahle sizwa kuthiwa abekhona basusiwe kuhamba njani?
Silokucabangela ukuthi ungakhumbula umnyaka ma uqala ngabona kubo April somewhere kuye waphuma ukuthi kungani kulokungcola kwe-registrar ngento zama-passport ukuthi kulokudiziswa. So siyacabangela ukuthi engxenye bona laba abakhithiweyo bengabe becatangela ukuthi yibo abangabe balithisani i-information yokudiziswa leyo. Yikucabangela ngoba kasisibone esinye isizathu kumbeni ukuthi kuyabe sobefuna ukuthi belethe abantu abohlobothize ukuthi bebe yibo abaseduzane ledorobha laseLupane laba abantu besiNdebeleni njenge inhlala yenza bebakhiphela eceleni kwendawo bebasekhatshana emathokothokweni.
Ubona abacatshangelwayo ukuthi yibo ababesenza inkohlakalo le ngobani? Yibo abaxotshiweyo kumbe bona baseHarare?
Hayi, kungani abakhithwayo bangabe becatshangela ukuthi yibo abalikhiza information ukuthi kulokuxhwala phakathi kwabo-registrar?
Ngokuzwa kwenu kuthiwa labo asebefakiwe kumbe abazafakwa ngabantu abasaziyo yini isihlobo saliyonale indawo?
Kungani ngabantu bona labo vela abantu bemaNdebele abahlala bekhala ngabo ukuthi babhale izipelling ezingayisizi yibo abangane bayalethwa khona la.
Manje udaba lona lolu libona ungani luzalungiswa na kumbe kuzaba yikukhala nje abantu kuqhubeke kunjalo?
sizolungalungisa ngokuqhubeka kunjalo kuya ngokuthi abahlali ikakhulu abemandebeleni basukumile yini bathi hathi lokhu asivumelani lakho babonisa uhulumende babonisa labo kwenzayo ukuthi lokhu abakwenzayo abantu bemandebeleni bakuzonda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulilunga leMathebeleland Collective njalo ngwehlanganiso yeIbhethu likaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abogatsha lwezibotshwa ole prisons izolo behluleke ukusa amalunga emthwakazi Republic Party amathathu enkantolo ukuthi ayekwetshwa ngoba bebengelaphethulo ledizili. Abathathu laba uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Swanda bafunyanwa belecala lokudala udlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga eMRP bavalelwe ngolwesihlanu lweviki edlileyo eKami Prison belindele ukugwetshwa kulandela ukwesula kwemvumo yokuhlawula isibambiso sebail ababeyihlawule nyakenye. Umgcini sihlalo weMRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi ugatsha lwezemithetho ezweni lephula amalungelo ezibotshwa lesisekelo sombuso ngabakwenzayo.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Kusenjalo idale linye lidlulisele kusasa udaba lwengxabano kamabhalane wekansil yakobulawayo nomsekeli kameya wedolobho. Igqwetha likakhambarami lochigora uMnumzana Maqhawe Mpofu osuka eMlawuthi and Partners utshele idale ukuba uhulumende khona emuphi amaphepha ecala izolo okubangele ukuba behluleke ukulungiselela kahle ukuthonisiswa kwecala leli. Ingwalo zecala elibhekane loTinashe Khambarami loSilas Chigora zichaza ukuba ababili laba babhekane lecala lokutshaya uDube bemthelela ngezandla. UKhambarami ngalelo langa ubikwa egcotshe umsebenzi uDube emcala ngokuchaphaza imali lokungaphathi kuhle umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwalo ngolwesihlanu lweviki ezayo kuzaqhutshelwa hatshi eHarare kuphela kodwa lakobulawayo. Isikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho uMnumzana Swithen Chirodza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngamalungiselelo abo.
Ibulawayo iza demonstrator nangalinye leHarare. Sibona ukuthi abantu bazabuya ngobuningi ngoba abantu abasisekelayo yibo abasitshelayo ukuthi hayi sokuyisikhathi sokuthi litshengisele ukuthi alithabi ngomumo okhona.
Lanxa imvumo liyiphiwe alesabi ukuthi mhlawumbe ukuzaba lodlakela kumbe kungenela abanye abantu kugcine sokusiba le ngxabangxoza enjengaleyana eyenzakala kuqala.
Hayi, angikholi ukuthi kuzawuba lodlakela ngoba kuzabe kukhangelwa phela abantu abasekela ibandla. Njalo kwathe kulamalungiselelo vele achiyene lamanye ama-demonstration eseke saba lawo. Kodwa phela ungananzelela kudutshulwa abantu 1 August 2018 yayingaso demonstration ye-MDC. Kwakuyinto vele eyaqaliswa ngani ngabafana bezani. So le yi-demonstration e-MDC akukaze kube le demonstration ye-MDC eyaba lodlakela.
Likhangelela ukuthi labantu makhaza abangaxhasihlangothi kwezombusazwe labo bazabuya.
Yikho esikukhangeleleyo phela inhlupho ezikhona vele kazikhethi ukuthi umuntu usekela liphi bantu. Ungananzelela imali yomchova, angithi umchova ubuyi-$2 waya ku-$2.50 akesi ku-$3 singakaphushe nalo u-August usaqalisa nje kodwa imali yomchova sitshintshe kathathu and yakhe sizwa ukuthini bona laba abasinika amafutha sebenile ukuthi besinike amafutha ngoba bafuna intengo injani kwezo. So konke lokhu kuhlupha uZulu wonke, akukhethi ukuthi umuntu usekela kuphi bani. So sethemba ukuthi wonke umuntu okhalifileyo, umuntu vele olenhlupho, izabe khona kwi-demonstration.
Kuyini kahle kahle likuqoqayo njalo kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kubi khona udlakela njalo kula bantu abangalahlekelwa zimpilo?
Phela kumele kube lo mhlangano ukuthi ama-structures ethu atshelwe. Angithi ngoba okwakathesi usayinto vele enjani eku-provincial executive. Kumele kube lo mhlangano okhuthaza ama-structures ethu kuza kuba le-demonstration. Kube lo mhlangano owendlela eyokwazisa amapholisa ukuthi leyo demonstration izaqhutshwa nini. Kube lo convener umuntu oqoqa amaphepha aye emapholiseni. Kumele kube lomhlangano owelayeza nje security laba abasebenza msisha bengabe MDC.
Ngemva kokutshengisela-ke uhulumende engazuza imbiko wenu, kukhona okuzaguquka yini?
Osekwe kwayenzakala kwamanye amazwe yikuthi sokunezinto eziningi ezenzakala nxa abantu betshengisela. Ungananzelela yena umgabe wakhitshwa abantu ababetshengisela. Ozoba besekelwe amasosha kodwa khonokhana ukutshengisela kwayenza ukuthi kukhiphe yena umgabe.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-MDC koBulawayo, obexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi owake waba ngumphathintambo wezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswa icala lokuchaphaza imali yeNASA engena ku-$400,000 ekhankasela ukhetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sevumile ukuthi amalunga edale lephalamende asebenzise ama-passports aphiwa abantu abaqakathekileyo, ama-diplomatic passports. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Amavuko lonke nje balaleli labasakazi, thina siyavuka udubo nje lusethe. Yesithi hayi amayouth ezanupf aqhubeke siwa ebabamba laba abadla imali ngendlela engayisiyo, kanti ibo ababonwa ngamapholisa. Amapholisa wona ahlala ngapha engababoni. Sithi kamalaba ayiyouth ishiwa kayibambe kakhulu, ingene lakuma-overt search. Bakhona futhi abanye abadla imali yegovernment okungekho emthethweni, sibili seche kakhulu phansi naphezulu, ingakhangele ezikhundleni eziphezulu kuphela, naphansi khona ngale kuguduzwe bonke. Ngoba nxa usidla nje every month imali mahara ungazange ungekho emthethweni akuvunyelwa, kababanjwe sibili.
Linjani bakamthakazi? Hayi, mina ngiwulivia LDS Fohla, mphuma esigabeni sasemathebuleni South eFumugwe. Hayi, ngiyabona nje ilizwe lakithi sokunzima, ke ngithi nje ma singahlanganisa amathanda lesithi kulungisa ilizwe lakithi.
Salibonani, salibonani bazali, eZimbabwe yonke nje sivuka njani? Hayi, lathi siyaphila kakhulu. Studio 7 khona ngapha basakaze, hayi ngalishaya ihlombe. Mina engikho khona lapha kule nto engizizolo mayelana nge-government yeZimbabwe ithi ifuna ukuthi nimbanje ithengise kwamanye amazwe izama ukuvusa umnotho. Lolo luhlazo luvika elizweni la. Ayisiyo into abangayikhuluma ukuthi balimi imbanje bafuna ukuthengisa. Bayithengisa kusiphi isitolo, iliphi ilizwe abazathengisa kini? Imbanje lezi zilinyelwe amasosha namaphoyisa nama-CIO ukuthi bebedenyiswa besiyatshaya abantu bephula ilungelo loluntu. Idoti le kuba kuya ngami, imbanje lezi kuba vele i-government vele ayingavunyelwa ukulima imbanje bona phe eZimbabwe. Imbanje ziyabe zilinyiwe zinikile abantu ukuthi amasosha namaphoyisa ukuthi lama-CIO ukuthi bedakwe besiyatshaya abantu esitaradeni. Ama-CIO kathesi balala bitshontsha abantu besuku besiyabulala. Amapholisa abantu bayatshengisela ukuthi labo ikhona into abayiswele ezweni bangenelwa bayatshaya. Amasotsha bengabhema lezo mpanje sebengenela abantu bedubula beqeda abaningi.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 namaZimbabwe wonke. Sizwile kuthiwa sokuzavunyelwa imbanje ukuthi ibe semthethweni. I think abantu lizwe kabi mhlambe singaba mhlambe mangabekwa kahle ukuthi size kahle ukuthi kazivunyele ukulinywa. Kodwa kube lama certain plus azazilima. Ingalinywa noma ubani ukuthi lami abantu bazoyilima phambi kwejabada or phambi komkhukhu wami. Ayivunyele emaplazini nokuthi idayizwe kahle kanjalo kube lamaplazi ngoba bengavunyelwa kuyabo kompunza idle emini and amaxhegu phela imbanje ayivalwa ngomgabe izolo yavalwa ngamaxhegu beyibona ukuthi le nto le ayilunganga emphakathini so azivunyele amaplazi certain plazi zingavunyelwa noma ubani ukuthi zidayiswe laphayana nalaphayana zibe le ndawo ezidayiswa khona zibe sezihanjwa sezisiyalungisa lokhu eziwenzayo. Yebo khona azilunganga emphakathini kodwa le ndlela enjani ezisiza ngayo siyayamukela technology. Okwesibili isima ibhikitsha noma ubhikitshe wonke uZulu ulungile. Ngenani emgwaqweni lingaphuli iluto liyagqamula amarobhothi lingaphuli izitolo litshontshe lenzeni ngoba kusasa lizazidinga lezo zitolo. Ngicela libhale amabhodi lento elizifunayo lizibhikitshe njengabantu abasmart. Libeke izikhalazo zenu kwanqoro kuvalwe yonke into, uvalwe yona i-state house, kuvalwe yonke indawo ungazihambi noma yini. Okwesithathu besicela ukuthi masotha lamaphoyisa mayikhontrola abantu bekhontrole kahle. Okwesine isicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayekuthi abantu sebephula izinto bengasebenzisi inhlamvu lezi ezokubulala ungathi ukubulawa kusempini. Abasebenzise into ethiwa ama-rubber bullet njalo uma bedubula nge-rubber bullet abaguqe ngedolo phansi be-eme izinyawo. Bedubule izinyawo ngoba nayo i-rubber bullet ilobungozi mayengakushaya esifubeni mayengakushaya noma ekhandu ngakho. Kodwa uma bedubula izinyawo bedubule izinyawo or besebenzisa ama-tear gas njalo mhlawumbe kusetshenziselana amanzi alumayo ukuthi i-truckline iyaspreya kanjalo. Okwesithathu besesicela futhi njengoba singamaZimbabweni sinye besicela kube nenkululeko e-right. Niyakubona ukuthi izansi zamandlela zonke izama ukuyenza angasekho umuntu oyithembayo. So kuyazicacela laye ngoba siyeproducer lolu hlelo lembandle kanje ukuthi siyehlulekile. Kodwa besicela ukuthi le game yayidlale kahle ukuze abantu benjani behlale ngephika. Ubabona abantu belwa kanje bezondana kanje ayikho phela into yasifundisayo izano ayikho into yasenzelayo. Yasifundisa ukuzondana abantu ngazi ukuthi kuneshona kunetonka kunendebele all those things in. Angithi le yabona into ebuhlungu ukuthini izano ayithembakalanga ikubona kungena lamakhampani amakhulu azobuya ezo-investor nezano. Okwamanje bheka bafuna ukubulala imphongolo liyana kupha egodini laphana imphongolo yenza ukhethi basehlule kwakho igodini egodini soze kwamila izinanga. Okwesibili ngapha amafemu osugar refiner abayabhidlika izinanga sebefuna ukudala kathathe sefuna ukubulala khona kontuthu ziyathunqa kuye sezinangeni kahle kahle.
Sanibonani bantu be-Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila kule ndani yaseBotswana. Sabalekela uDube ekhaya. UDube sifuna ukulanda amadlela aluhlaza. Sasicabanga ukuthi mhlawumbe angqembe kwesinye isikhathi umnanga kho zayenza into engcono. Kathi azifananela laye ngugongwe, ugongwe number 2. Baqinile ukubulala kuphela. Ungabofake babulalele number 1. Lokutshontsha ukhetho nokuthenga amavoti ngokudla. Hayi ngicela lami ku-Studio 7 like lisivule lathi sikwanise ukuthi sikhulume bantu bakithi. Siyacela siyacela ibizo ngizalazisa ngokuya kwesikhathi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kube lokuzamazama komhlaba kwele Taiwan izolo. akukacaci ukuthi bakhona yini abafileyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo. Amapolisa kwele Canada athi abasolwa ababili abanakanelwa ukuthi yibo ababulala isizalwane semelika lesithandani saso esivela kwele Australia batholakale befile emahlathini. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili kwele Melika. Umongameli Donald Trump wethekelele esabelweni se-Ohio lase-Texas izolo ukuyabonana lezihlobo labangane babantu abangamashumi amathathu lanye abadutshulwe babulawa ngabamhlophe abacatshangelwa ukuthi bazonda eminye imihlobo ngempelaviki. Kodwa kube lokutshengisela endaweni zombili abanye besola umongameli Trump besithi nguye otshotshozela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabamhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Uhambo lukaTrump lube luhambo olubi kakhulu, kazange lwemukelwa ngabantu abaningi, njalo singananzelela lokhu kwenzakaleli sehlakalo sokubulawa kwabantu abaningi kangaka bebulawa ngomhlophe obefakile imeseji lapha online ebonisa inzondo yeminye imihlobo. Kube lokuphithizela okuthize lezakhamizi zakhona bengilandelela nje uhambo lwakhe kusukela ekuseni kuze kube manje, njengoba kade ngithi usanda kufuna ukuthi ngilalele lasenyuzi lapha abantu bekhuluma kube lesiphithiphithi abantu balwile mpela ngokuvakasha kwakhe ukuthi uze kwenzani, kungoba basola ukuthi nguye othelele imicabango enje ebantwini abanjengalo mbulalo hambe wabulala abantu lafana nje inzondo yabanye abantu. Ngoba singananzelela umuntu lo udrive uhambo olude kakhulu, i-target yakhe bekungabantu bakwele Mexico athi bona sebe-invader ilokhu ze ilizwe leMelika, ngakho ubala nje duze ledolobha eliseboda lapho abajwele khona abantu abazanawucelela Mexico.
Injongo yakhe umongameli Trump yokuza khona ngapho eTexas lokuya eOhio ibingeyokuzama ukuthoba amanxeba lokuqeda ukufuthelana okube khona ngemva kwezehlakalo zombili. Ngamanye amazwi uthi kayifezekanga injongo yakhe.
Kayifezekanga cha injongo yakhe, ngoba singananzelela lezi zehlakalo ekwenzakaleni kwazo kujwayelekile ukuthi umuntu ongabe ebonakala njengomongameli welizwe uhle ame kukho konke akwenzayo, ake nje akhiphe i-statement ngokwenzakaleyo, kodwa uthethe isikhathi sakhe kwaze kwathi ngemva abantu sebekhala sebekhonona ukuthi kanti wathulisa kusenzakala izehlakalo kalo izinto kangaka kutheni, yikho ukuze axexevuke, yikho njalo okwenza ukuthi nalapho inxaso siyafika khona abantu bakubonisa sobala ukuthi kabajabulanga. Njalo umnumzana Trump ukwenze esebona ukuthi abantu kabajabulanga ngereaction yakhe ezelate, wasezama usukumela phezulu, kodwa angiboni ukuthi uhambe ngokuyazwela abantu ngokuyakhalela abantu, uhambe nje ngokuyazenza umuntu muhle nje, kodwa yena engemuhle esesenzela amavoti akhe njengoba sokuqala manje ukhankaselwa i-re-election yakhe.
Udaba lolu ubona lusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo?
Kakhulu kakhulu, abantu ngibona ngathi noma uTrump ubezile namaqhinga akhe ekuqaleni ukuze athole ukuvotelwa, ngibona ngathi ngesikhathini esizayo abantu abane bazamfika, ngoba kulokho akwenzayo yebo wenzile okuthandwa ngabantu, kodwa usedlulise amalawulo kokunye akwenzayo sicele ngathi izinto ezimbi lapha angathi uphambuke khona, ngibona lapha ulahleke khona, usuke alahleke kakhulu enze izinto ezingelavuli. So kusiza elikhethweni lapha abantu ngibona ngathi sebembone sobala ukuthi uyindoda elakho ukuthi khona yenze ukuphazamisa okukhulu okungathelela ilizwe amahlo. Ngibona ngathi usebisele ilizwe emva kakhulu uprogress yokuthi abantu bazwane, i-social life yabantu be-America isibuyele emva kakhulu ngenxa yezenzo zakhe umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. ¶¶ Molweni mabuyani livuka njani lithuyile buyani siyalibulisa ekuseni kanje kungolwesine kumagumbi omane omhlaba lasemadolobheni atshiyeneyo koBulawayo, Harare, Cholocho, Gwanda, Paid Bridge, Pram kutitshi mamukatshini siyalubonga uxhaso lwenu sisonkene la kuFacebook siyalibona ababukeleyo kulo Khethi Wencube uthwena amavuko msakazi Tim Hlabangana lawe uthi amavuko bakithi Zakayo James Vukano uthi wena ndiwona wapata zivuri kutoka Tanzania angazi lulimi bani lolo lokuthi utshoni ngiloba akubhalile kuphela ngilethemba kakhuluma inhlamba noma gugu ntombi ngwenya uthona zivukile lathi Brinstone emakitchen eSouth Africa Visco anyaningwe moyo uthiwena abantu bakithi bazoze bayifake imthwakazi Republic Party ngenkani nanko elupane sokufakwa obona abantu kuzoba lo JD Junior Dube uthiwena livuka njani emsakazweni othandekayo sivukile Dube Zenzo Oscar Ndlovu uthi wena livuka njani msakazi labalaleli emagumbini wonke amane omhlaba obulisayo nguZenzo umtaka Ndlovu ephumula order ku A mishangi lapha eGoli kwele South Africa siyabonga Ndlovu enkulu Mthimande Menzi uthi wena morning msakazi kethiwe sicela kungabulawa abantu ngelanga lokutshengisela Brian Ndlovu utona livuka njani mthwazi omuhle Precious Dube amavuko Banks Gift Emma Molobise ngutona mabuyani Stephen Mpofu sanibonani siyabonga 5-5 hambale TK Brothers besabela ke kamnandi lapho bathi siyabakhumbula bekhumbula ke amaqhawe ezomculo besigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umanyano wemathebeleland collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesindebele emahofisini kamsitheli elupane kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-first 7 mina lani asibeni sonke kweza kusasa ezekuseni phela ngowa-first 6 olivalelisayo ngontungamilinkomo tshone kuhle.